Baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 19 kuMbimbitho 2019 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Omnyotho ngakho umthuthwa izindlu viwile amabedrooms lamakitchen angkhona. Kuzobuye amana kuzela ama toilets. Kuphinde kuye futhi amabhani lawo awile akula lutho. Yabantwana bayahamba ezikolo ama bridge right ka gawa. Li bridge elilodwa kuphela ele Rukweza primary. Ile liwile kuphela elilodwa.
Unkosikazi Makaure uthi abantu abadilikelwe. Umongameli Emerson Mnangagwa lamuhla ufikile eChimani Mani ukuhlolisisa umumo owenzakale kulindawo kulandela izulu lesiphepho elecyclone Idai.
Ukudla okwakathesi kuyabuya, sole ama-rice, i-salt, ikho esilako okwakathesi.
Uncedo lwempahla, ukudla, le mali oluqondiswe abawelwe yingozi yezulu. Lokhu lutheleka luvelela kwamanye amazwe omhlaba njengabomelika lawo European Union. Okusilela kwamafutha ezimoto elizweni kuqhubekela phambili ngesikhathi iningi liwathenga ngobuningi lisesabela ukuthi engaphela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo weStudio 7. Umongameli Emerson Mnangagwa wethekelele eChimani Mani namuhla lapho okube lomonakalo omkhulu kakhulu kulandela ukuna kwezulu lesiphepho elecyclone Idai esigabeni seManicaland elibulele abantu abafika phose ikhulu kukanti abedlula amakhulu amabili abazakali ukuthi bangaphi. Asizweni amazwi kamongameli Mnangagwa obekhatshwe ngumsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga obehambe phambi kwakhe lezinye iziphathamandla zikahulumende.
So I have come in order to visit the families, communities, as well as the infrastructure briefed has been destroyed, so we can assess and determine what government can do.
Ngizobona imuli ezisesizini kanye lempahla edikileyo ukwenzela ukuthi uhulumende asize. Ngiyathokoza ukuthi izigaba zonke zelizwe lamanye amazwe bayancedisa kulolu hlupho. Izolo bengixoxa lomongameli John Mokufuli weTanzania, yena othi uletha uncedo ngendizimatshina lapho engangiye khona e-United Arab Emirates. Labo bazasincedisa. Amazwe abalisa eleBotswana, Angola le Namibia lawo azalethu usizo.
We also are going to receive lots of materials of support from the UAE where I had visited.
Amapolisa athi abantu abangamachumi amane lantathu 43 ababhubhileyo bangcwatshiwe izolo lanamuhla iningi emathuneni engangu eChimani Mani. Abangcwatshiweyo bagoqela abantwana ababili ababhubhele esikolo seCharles Lwanga abafihlwe eChipinge leMarondera. Abanye babo abahlengiweyo bahlangene lemuli zabo namuhla. Kusenjalo unkosikazi Loveness Makaure weMakoni South njalo eyisiphathamandla sebandla leMDC kulindawo uthi lanxa kungafanga abantu esigabeni sakhe kube lomonakalo omkhulu kuWard 7.
Ngibone izindlu ama-bedrooms awile. Komnye ubaba othiwa ngowakosmoke, omnye othiwa ngowakomagoto uSylvester, omunye othiwa ngowakochindowa, omnye othiwa ngowakomthuthwa. Izindlu ziwile ama-bedrooms lamakitchen angkhona. Kuzobuye amana kuzela ama-toilets. Kuphinde kuye futhi amabhani lawo awile akula lutho. Yabantwana bayahamba ezikolo ama bridge right ka gawa. Li bridge elilodwa kuphela ele Rukweza primary. Ile liwile kuphela elilodwa.
Unkosikazi Makaure uthi abantu abadilikelwe izindlu sebehlezi lezihlobo njalo akula sizo asebelutholile kuhulumende. Kukanti usolela ukuthi bayaluswela ngoba kuyisigaba lapho ibandla leMDC elinqoba khona.
Agula futhi endaweni yethu yena le kwazwa ukuthi MDC yodwa so akula siso bayakhangela ukuthi izindlu lezi wile lezi ngabantu bapi basabothani basaphothi MDC kumbe izano so iningi zangkhona ezamazandla zo zikhona ezinye eziwileyo kodwa bayakhangela bebona ukuthi laba yibapi
umkhokheli webandla le MDC umnomsana Nelson Chamisa wethule umbiko namhla echasisa ngohambo lwakhe eManicaland izolo uthi bahlangane labadinga usizo olutshiyeneyo isikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda uyagcizelela
kuletha kume ngathi kufaka ukukhanya eduveni olukhona ngale ngakho uzathi nxa ikhulumisana labanye abasizayo la enxaya kulezi zinto azithumelayo uzabe kwazi ukuthi uqondisa usizo olunengi kuziphi izindawo lakhona kokuthi usetshilo kumadabezile ukuthi la kuphansi lonke ukuthi kufanele kusetshenziwe kuziphi indawo ngibone ngani kuzasiza kakhulu vele kuyinhlala yenza ukuthi lapho uhamba khona umuntu oqakathekileyo njengopresident kugcine kube labantu abaningi abaziyo ukuthi kufunakala sizobani siyabona kathi sithi sekule mali efika abo £20,000 esitholake livela kumazimbabwenza kudiaspora engasetshenziswa ukuthi ihanjiswe kulezi ndawo
ezinye indawo lapho okudilike khona izindlu lanxa kungabanga lo monakalo omkhulu kusechiretsi north ward 24 njalo izulu libikwa lilokhu lisina ebikita lezinye indawo silokhu sikudaba olufanayo umanyano we-European Union wazise namuhla ukuthi usuphe uhulumende weZimbabwe owe-Malawi lowe-Mozambique imali engangezigidi phose ezine zamadola i-$3.97 million eqondane lokuphathisa inkulungwane zabantu abahlaselwe yileli zulu. Imelika yona ithi phakathi kokuqoqa olwayo uncedo ezaluthumela emazweni womathathu ngokusikhathi eseduzane esilandelayo. Elebhilithani lona lithi liphe amazwe la imali engena ku-£6 million. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi amazwe agoqela lawo esiwabalisileyo lawo asephe uncedo. Uzulu weZimbabwe laye uqhubeke ethumela izipho ezifana lezigqoko, ingubo lokudla ebantwini abawelwe yile ngozi namuhla. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso ye-Methodist Development and Relief Agency, umnumzana Clever Owen Thabaziba, wasichasisela ngoncedo asebelutholile.
Sikathola uncedo olukhulu okwakathesi sithole impahla kakhulu imali yelutshwane kakhulu sikayithola
impahla yiphi eliyitholileyo
sithole ingubo ama-shirts ama-blouses abomama lokhunye okuncane nje
ukudla-ke
ukudla okwakathesi kuyabuya sithole ama-rice i-salt esila okwakathesi kodwa ke izinto lezi zaqala ukubuya izolo angikakhangeli i-storm yethu ukuthi khulani okubuyayo
imali uthi kalikatholi ethe xacalileni lutshwana kule malini esikhwameni okwamanje
thina njenge-agent asila mali esifaka esikhwameni esokuthi ingasinceda kuma-disasters siyadinga nayi-disaster seyisenzekile
abangathanda ukuphathisa ngemali bangayifaka ngaphi
bayayifaka e-akhawunti yethu kodwa ekwakathesi angikho ehofisini ngingakuthumeza sengibuyela ehofisini ihofisi yethu iseku-number 17 Selu Avenue Methodist House
efonini-ke litholakala ngaphi
ifoni yami +26377341254 yiyo ifoni yami
kulabo abangathanda ukuphathisa kuzulu weZimbabwe otheni kubo
ye bakhona sibi bakhona sibi labadinga uncedo ngiyabona into ingaba right ukuthi ama-NGOs wonke ngama-churches sibuye ndawonye sincedise ngiyabona amanye ama-churches sisebenza khonokho
lina njenge-methodist lisebenza lilodwa kumbe zikhona ezinye inhlanganiso elisebenza lazo
hayi zikhona sisebenza nge-Zimbabwe Council of Churches sisebenza nge-ACT Alliance eZimbabwe, international organization. Sisebenza nge-Civil Protection Unit yekahulumente.
Kusasa kobulawayo sizwa kuthiwa kuza kuba lo mkhuleko elizaphatheka yini?
I-Methodist Church yethu abakhokheli abewisile abakhona khona ngale yibo abazangena kumkhuleko lo.
Lo mnumzana Cleva Owen Thabaziba, umqondisi we-Methodist Development and Relief Agency, engenye inhlanganiso eziqoqa uncedo lokuphathisa abahlaselwe lizulu lesiphepho eManicaland.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Uhulumende uthi ulokho webhekane lobunzima obokufinyelela kwezinye indawo ukuze kuncedwe njalo kuhlengwe abantu abehlelwe yingozi ezigabeni zeManicaland. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni lentathelo izindaba wokwazisa ukuphume emhlanganweni wedale labaphathintambo wekhabhinethi, umphathintambo wezabelo uMnumzana July Moyo uthi kunenge okusadingakalayo ukusiza abawelwe yingozi ikakhulu eChimanimani East lapho umonakalo obe mkhulu khona. Wengeza ethi kulemibiko asebeyithola evela komakhelwane kwele Mozambique ukuba sekubonakala izidumbu zabacatshangelwa ukuba yizizalwane zeZimbabwe ezindenda ezifuleni.
Do you know Rusitu is next to Mozambique and some of the peasants in Mozambique were calling some of our people to say
liyazi ukuthi umfula uRisutu ubucwadlana lelizwe leMozambique. Ezinye izalane khona eMozambique bezichaya incingo zichayela ezinye izalane zakuleli ukuzazisa ukuba zibona izidumbu ngapho njalo zicabangela ukuthi kungezivela eZimbabwe. Besitshelwa ukuba inani labo kungaba likhulu, abanye besithi kungaba ngamakhulu amathathu, kodwa thina singeke sithi lokho yikho sibili singakuhlolisisanga. Amabutho ethu abesehamba ngenyawo siya eRusitu ukuyahlolisisa isimo ukuba simi kanjani.
Umphathintambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube ulandise ngoncedo lwemali oselutholiswe ingatsha ezehlukeneyo ukusiza uZulu owelwe yile ngozi yokulahlekelwa impahla kanye lezihlobo.
I-Minister of Finance iphe imali engange $50 million to assist abantu eManicaland abehlelwe ingozi le eka cyclone Idai. Imali zakhona zivela ku treasury njalo siyabonga ukuthi uZulu weZimbabwe ubhadala ama taxes abo.
Uqhubeke echasisa ukuthi ibuthaniswe ngayiphi indlela limali uNcube.
Or 2% tax konke ndawonye ikesisebenzisayo sibili ukuthi sinceda abantu eManicaland ngodaba loluka Idai cyclone. Imali zakhona zizancedisa ziphathise sibili kwakheni izikolo lama-toilet, lama-roofa, a-destroyer, lama-bridge, konke imigwaqo yakhona, hambonani kuzaphathisa sibili.
Uhulumende uxwayisa uZulu wonke ophatheke emisebenzini yokubuthanisa impahla lemali yokusiza abawelwe ingozi elethwe ngu-cyclone Idai ukuba benze lokhu besebenzisana lamamahofisi akamsitheli aka-district administrator lamanye angaphansi kukahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ku-Live Talk kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection, namhla sixoxa ngokwenziwa ngabasakhulayo ukunceda abawelwe ingozi yezulu lesikhukhulayo ye-cyclone Idai eselivulele abantu phose abalikhulu. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, Umongameli Jair Bolsonaro wele Brazil nomongameli Donald Trump wele Melika bakhangelelwe ukuhlangana namhla behlaziya indlela ezintsha zokuthuthukisa ubudlelwano bamazwe omabili ikakhulu kwezokuthengiselana emhlanganweni wabo. Lo mhlangano uzakwenzelwa esikoleni sikamongameli Trump ese-White House e-Washington DC lapho umnumzana Bolsonaro ayethekelele khona ile Melika. Abahlengi bakwele Indonesia ababika ukuthi inani labafileyo engozini yezulu lesikhukhula kulelo lizwe selifike kwangamachumi phosa thube mune munye 89, iningi labo kungabe esigabeni sepapa. Isiqinti sesentani yiso esibikwa sihlaselwe kakubi lizulu eselikhukhule amatshe, izihlahla, izindlu labantu.
Ukusilela kwamafutha ezimoto elizweni kuqhubekela phambili ngesikhathi uZulu ewathenga ngobunenge sesabela ukuthi izulu lesiphepho ucyclone Idai lingaba litshaye impompi eziwaletha elizweni ezivela kwele Mozambique lapho lelizulu elithiye umonakalo omkhulu. Kodwa uhulumende uthi izulu alizange liphazamise impompi lezi. Lanxa abachayeli besithi bayawaswela amafutha ezimota emagalajini njalo le ndwendwe zemota zilokhu zisiya zikhula, umphathintambo wezamandla umnumzana Joram Gumbo uthi ilizwe lilamafutha ayeneleyo.
Ipipeline yethu ayibanjwanga le cyclone. Into ekhona ukuthi kona siza kuba lokho sithola amafutha yethu khonapha eZimbabwe esiza le pompi yethu evelele ebhera esiya lapha eZimbabwe. Nxa abantu sebecabanga ukuthi kumbeni kwaba le cyclone kwayenzakala ukuthi kumbeni ipipe kumbeni yali kumbeni yadyajulwa kwezinye indawo, hayi ipipe yethu hayi imekamnandi ayizange ibanjwe. Abebhayira labo bathi sebebona ukuthi sokule cyclone bakhe bavala ipipe ukuthi ingayahambisa amafutha, bazayivula ngolesine. But ukuthi bayivule ngolesine abazayivula lokho, thina ngapha eZimbabwe silawo amafutha amaningi njengoba ngathi mina ukusukela mhlaka 14 January lapho satshintsha khona intengo yamafutha, asizange sibe lenhlupheko yokuthi amafutha ayashota khonapha eZimbabwe, silawo amafutha amaningi.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri ohlala elokitshini lesizinda uthi amafutha ezimoto abevele esilela okokuthi uhulumende usezathola umunwe wokucatsha ngawo ngezulu.
Khanya ngani baphonguyizuza for that time being then isiphela, ngoba ungahamba emgwaqweni lapha izimota zodwa vele akwazekekile ukuba le maline nezimota, and everywhere i-shortage is still there. And lokho ukuthi khona i-cyclone isikhonze ngalokhu sebezasebenzisa yena leli ingqondo yokuthi khona sekuyi-cyclone, but ngezinye indlela vele bethu sebeyehlulekile ngoba ngokwabo ukuthi bekuzeni ifiweli yangkhona.
Sibuze ukhansila wedolobho leHarare umnumzana Thamsanqa Hadebe ukuthi izulu lesiphepho leli liza kwenza kube nzima na ukuthola amafutha ezimota endaweni ezifana leHarare.
Vele soluqalile izolo izimota kade zinikuma queue amade kakhulu ngendaba yokuswelakala kwamafutha already kwezinye indawo ezithengisa amafutha ezimota. Umumo lapho kade vele utshengisa ukuthi kuhamba ngesikhathi kusiba kabi ekuswelakeleni kwamafutha, manje kukhanya kanje ukuthi kuza kuba more than that, ngoba sekuzwakale ukuthi uhlupho olubuyiswe yi-cyclone Idai selibanye ukuthi amafutha azaswelakala more ngoba amapayipi amafutha asedabukile amanye angkhona.
UHadebe uthi ukusilela kwamafutha la kuzabangela ukukhwela kwentengo yempahla ezitolo lokuwa kwesindo semali yohlobo lwe-bond ngoba abathengisa igwayi behlaselwe lizulu leli.
Njengoba futhi sikhangelane lesikhathi akade sisikhangelele ukuthi lasizabanga ukukhwela kwezintengo isikhathi engisitshoyo yisikhathi sokuthengiswa ngoba lapho abathengisi begwayisi bebaningi kade kukhulunywe la uminister of finance ukuthi otherwise kuza ukukhwela kwe-rate ye-US against i-RTGS.
Kodwa umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Motor Traders Association, umnumzana Bednico Bebe, uthi amafutha azasilela kodwa kawasoze abangele ukukhwela kwentengo yempahla ngoba intengo yawo ingakhuphukanga.
Okusala yikuthi nxa amafutha angekho abantu bazahawula besemalayinini emafutha kodwa kamafutha abe esebehlezengekho. Okwande ukuthi kube lokuthi intengo ziqonge ukuthi amafutha akhwele intengo yayo. Ingakhwela ke intengo yayo ukuthi izinto zonke ezitolo ziyaqansa zilandela-ke ukukhwela kwentengo yamafutha. But okwakhathesi-ke ngezizathu ezinikwayo ukuthi kufe impompi ezibisa amafutha elizweni. Kangibona ukuthi kulesizathu sokuthi kukhwele amafutha. Okukhona ukuthi kazilungiswe lezo mpompi kwenzela ukuthi amafutha abe khona.
Intengo yamafutha yakhwezwa ngenyanga kaZibandlela lapho kwaqhamuka khona ukutshengisela okwathiya abantu abedlula ithumi lanhlanu befile. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Ukusungulwa kwenye njalo inhlanganiso elwela ilungelo labathengi ethiwa Consumer Rights Association kwamukelwe ngenjabulo ngabaningi ngesikhathi intengo yempahla iqansa kungela mkhawulo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngugcwele.
Inhlanganiso le ithi izabe ikhangela ukuthi amalungelo abathengi ayahlonitshwa ibavikele njalo imele abathengi kungakhathalekile ukuthi umuntu uyabe ethengani. Linhlanganiso ithi ifuna njalo ukufundisa abathengi ngamalungelo abo ukuze bengaze bancindezelwa ngabathengisi. Abathengi ezweni bahlala njalo nje bekhaliswa zintengo zaloba yini eziqansa sikhathi sonke kungelakwaziswa. Umnumzana Efi Ncube obona ngokwethulwa kwembiko kulinhlanganiso kumbe uCampaigns and Advocacy Advisor ngesiNgisi uthi sebeziveze ngokusemthethweni ukuthi bayinhlanganiso ezabe ivikela abathengi.
Sizoveza ngokusemthethweni inhlanganiso yeZimbabwe ezimeleyo ebizwa kuthiwa yiNational Consumer Rights Association. Umsebenzi wayo kuyabe kuyikuvikela abathengi esithi ngama-consumers kuyo yonke indawo lapho abathenga khona elizweni leZimbabwe. Ngothenga ebhenki, ngothenga e-supermarket, ngothenga okuthile, ngofuna i-passport, ngofuna i-birth certificate, ngofuna noma yini ukuba amalungelo akhe njengomuntu othengayo ahlonitshwe, alandelwe, azuze lokho akuthengileyo esesithi i-quality, ile quantity yangkhona ngendlela efaneleyo.
Unkosikazi Lindiwe Philime ongumcebisi kumbe u-advisor weNakhora uthi inhlanganiso yabo ifuna ukukhankasela omama abayibo abangabathengi abakhulu ukuze bathole ulwazi lwamalungelo abo.
INakhora ifuna ukuthi nayo ikhangele ukuthi omama sebini ikakhulu abayibo abangamakhonsuma amakhulu elizweni ukuthi nabo bayathola ulwazi, bayakhankaselwa, bathole lo lwazi lokuthi ama-rights abo ezama-consumers kahlukuluzwa ngithi. Kodwa ungabakwazi ukuthi ungathenga ulutho ugcine i-receipt uzukusebenzise sungalahle. Sesikhangela futhi omama emakhaya. Umama ule-ecocasha ngithi uyathunyezelwa imali ngabantwana abangapha edorobheni. Umama sekhohliwe i-password izibloki and isiblokile laphana sokumele agada kuye koBulawayo ngapho ukuthi azolungisisa i-password. Sizama ukuthi sikhulume nama-service provider ukuthi hhayi zikhona akhona amanye ama-service eriwa provider anganidi ukuthi umuntu aze agade ngoba kuyadula. Lendaba zama-birth certificate ukuthi lama-passport athi waye kumele umama azasuke echololo ukuthi azohamba koBulawayo ekliniki eseduzana kuthatha i-birth certificate.
Umnumzana Mike Ndiweni, esinye njalo isiphathamandla salinhlanganiso u-campaign leader, uthi bakhangelele ukuthi laba abathengisayo babekwazi ukuthi umthengi ulelungelo njalo uyahlonitshwa.
Sikhangelele ukuthi inhlanganiso yethu izenza ukuthi amankampani achiyeneyo kumbe wonke umuntu olento ayithengisayo abekwazi ukuthi umthengi ulelungelo uyahlonitshwa, abekwazi ukuthi futhi njalo ilungelo lomthengi lilungelo loluntu. Sikhangela ukuthi lapha ekupheleni kwakho wonke abantu bazabe bethenga bengaqilwa izimali zabo ezitolo, bengathengiseli izinto ezibolileyo. Siyananzelela ukuthi isikhathi esiningi abantu bayaphathwa ngendlela embi, bengaphathwa njengabantu, bayahlukuluzwa emahofisini ezitolo, bayathathelwa amachange abanikwa izimali zabo, kubo-airtime batshontshelwa izimali, emabhasini bayahlukunyezwa. Entweni eziningi abantu abaphathwa kuhle ilunge labo liyahlukunyezwa njengabathengi. So sithina-ke njengenhlanganiso sifuna kuphele lokho, umuntu lomuntu weZimbabwe abekwazi ukuthi ulelungelo njengomthengi, njalo lowo mthengiselayo ahloniphe ilungelo lomuntu othengayo.
UPhesi Sibanda ongumthengi uthi amalungelo abo ahlala encindezelwe ezikhathi zonke.
Ya, njengomthengi vele siya ama rights ethu violate, like ukudla. Uyathenga into uma ufika uthi uyayidla ithola ukuthi ayichile, ayila taste, into leyo yabe ingadleki. Kumbe yabe iphekwe the day before. Be just be kudumeze kuphela wena suthengile, expect ukuthi uthenge ama chips vela uwabise so meludle kuphela. Everywhere, even uthenge grocery uzathola ukuthi ngxe uthola ukuthi uchako solubodlile but usuluvulile sendlini, awusela mali yokujika ubuyele uyebisele uchako lolya, so forced ukuthi udle into ebolileyo.
Unkosikazi Martha Madlela olwela amalungelo kaZulu uthi impahla ezitolo zikhwele kakhulu, kodwa inhlanganiso elwela ilungelo labathengi ebivele ikhona kusukela kudala eConsumer Council of Zimbabwe ayenzi lutho.
Izinto zikhwelile eZimbabwe bakithi, zikhwele ukwedlula imiholo, ngoba imiholo ikhwele ngokwesilinganiso esiku 10-20%, kodwa izinto zikhwele up to about 50% or even more than 50%. Singakhangela ichukela athi lisenza $3 something, khathe seli ubo $4 or $5 something usiya ngokuthi ulithenge ngapi. Sikhangela amafutha abe ku $5 something, kwezinye indawo sengenile kubo $7, $9 nxa uthenga kuphandle kubo black market. Izinto zonke zikhwelile, ama school fees akhwelile, asikhulumi ngama uniform abantwana. Ukuzima kwemuntu noseZimbabwe ukuthi akwanise ukuthi ahlanganise izinto zonke ezifunakala endlini. Ama medical aid ayakhwela, intengo yemithi iyakhwela. So impilo iba nzima kakhulu ebantwini beZimbabwe.
Inhlanganiso le ithi izabe ikhangela amalungelo abathengi, ibavikela kubathengisi abahlala bebancindezela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ningubathabile Masuku.
United we stand, divided we shall fall, asihlanganeni bo sonke ma Africa. Africa is our home, make it a better place, asihlanganeni bo sonke ma Africa.
Peace, love and harmony.
Zipheta heza lamhlanje ngesikhangele ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa ufikile eChimani mani namuhla ukuzohlolisisa, ubehlolisisa ngomonakalo olandele izulu lesiphepho kuleyo ndawo Cyclone Idai. Uncedo lwempahla, ukudla, lemali oluqondiswe abalwela ingozi yezulu lokhe lutheleka luvele emazweni amaningi lenhlanganisweni ezizimeleyo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.